Umnumzana Paul Ndlovu uthi uyakusekela lokhu.
Ukuthengisela lokho okuzenziwa ngiyakusekela through isimo esikhona elizweni ukuthi mhlawumbe abantu bazwakalise ukukhala kwabo ezidiweyo ukuthi abantu bazwakalise ukungajabuli, njalo yindlela abantu abangakhala ngayo ku-government.
Omunye njalo okusekelayo ngumnumzana Aldolf Shaba.
Mina ngiyasupporta le matshi makabayenze ngenye indlela yokuhambisa imeseji yokuthi izwi igovernment kamnangagwa noma igovernment engalaleliyo nje, kodwa indlela akhulume ngakhona kukhanya kukhona okubethusayo.
Abantu abanjengomnumzana Hloniphani bathi ukutshengisela emigwaqweni yikho okuzakwenza ukuthi uhulumende kamnangagwa alalele uZulu.
Ngithi lowo msebenzi abawenzayo wemashi, imashi ayiqhubekele phambili, ngiyayisekela kakhulu ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone nelilunga lesiyaphambili, nathi sisuke emazweni nathi sihlala ekhaya. Kusho ukuthi uhulumeni kababa uMnangagwa kusho ukuthi yikho lokho ozozwa ngakho ukuthi abantu batoyitoye umhlaba wonke ubabheke ukuthi ubayenza kanjani, kumbe bazobashaya abantu kumbe bazoyenza kanjani. Kodwa lo mzabalazo mina ngiyawusekela, ngithi phambili ngawo.
Kodwa umnumzana Stanley Ncube uthi okuza kwenziwa libandla le-MDC akusoze kuguqule lutho kwele Zimbabwe.
Mina into engayitsho ngendaba yelokhuzeni ye-MDC le abafuna ukwenza lokhu nge-Friday akusakuncedi lutho, bazakwenza nje but angeke kuncede lutho, because izanu vele ayikaze izwe lutho, ngitsho lutho abazokuthola nje kududulwa kuphela. So kusiya ngami nje ngayo into abangayiyeka nje, noma ilungelo likhona ukuthi kumele abantu betshengisele, kodwa angeke kusebenze lokho, because izanu vele ngokhanda chisa ngongqondo ngqondo angeke bezwe lutho vele. So nje bazoyenza okusala kwabazoshayo, ngoba nanku babathembisa bathi vele bayenzelani waye betoyitoya, but lilungelo labo abantu bana betoyitoya, but babuza ukuthi waye betoyitoya for what? Bona yini khonapho umuntu omele uyenze khona lapho ukuthi uyeke kuphela, because lokhetho kuyafana vele bayobatshontsha la nxa betoyitoya angeke bekutshintshe lutho. So kuyeka nje kungcono nje zikhulele okukhula nje kanjalo, because hayi izanu aso bantu aba-understand abantu laba vele, aso bantu bokubusa vele banomoya omubi, sibona bethatha ilungelo labo lomuntu ukuthi nxa etoyitoya kuthiwe engatoyitoyi khonapho kulilungelo lakhe yini nale. Ngcono kuyeka uphela, ngabayeka uphela than ukuthi bebulawa, because next time kuzovuka sothiwa kubulewa abanye kudujulwa abantu, ngoba kubusa amasotsha laphana kubusa i-president, lo president wangkhona vele aso president watshontsha. So nje umbuso wamasotsha nje okhona bayeke lo.
Akwaziwa ukuthi kuza kwenzakalani emigoqweni eRare lamuhla. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.